kube isiphitiphiti emzini emabhuku lapho abohlangothi olubona ngomvikela kaChamisa abahlaselwe ngabantu abaze ngezimota abangakaziyo bagcina selemisana belisana lolaba bantu. Lesiphitiphiti sitshiye oyedwa walaba abavikela uChamisa elimele. UChamisa ubikwa eselesikhathi eside ehlaselwa ngamapholisa emfitha ndawo zonke lapho ahamba khona, ozokufesatshelwa ukuthi impilo yakhe isengozini. Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba esigodlweni se-MDC esemorgan Tsvangirai House namhlanje, isikhulumeli sebandla umnumzana Jacob Mafume uthi bakhathazekile ngendlela uhulumende kaMnangagwa wahlasela ngayo uChamisa.
The MDC is greatly concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life, and we note with concern.
MDC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa. Impilo kaChamisa isisengozini enkulu njalo sisinanzelele ukuthi uhlala ehlaseni. Siyakwazi ukuthi uChamisa ngumuntu oyazakalayo, kodwa sikhathazeke ngohulumende osemhlasela yonke indawo ayakile, okufana lokwakusenziwa ngohulumende we-apartheid. Njalo lokhu yikwephula isisekelo sombuso. Lokhu kwesabela impilo akucingi ngoChamisa kuphela, kodwa kuziphatha amandla zebandla lonke lemuli kaChamisa.
UMafube uqhubeke ethi abantu abanjengomphathi Tambo wezokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa abakhuluma iqiniso lapho athe isehlakalo semizamo yokuthumba uChamisa singaba sibangelwa yikungezwani phakathi kwalabo abamvikelayo. UMafume uthe lokhu ayisiko wakuqala ukuthi uChamisa athunjwe ngamapholisa emfitha wona alembali yokubulala, njengoba bake bamthumba, bamshaya, bamshiya elimele enkundleni endizamtshina ngeminyaka edluleyo.
So it is not beyond this state to do harm to individuals, broad daylight in the...
Ngamapholisa emfitha afundela ukubulala, ukunyamalalisa abantu, ukuthumba kanye lokulimaza abantu, loba yisiphi isikhathi. Bakwenza lokhu bengela kuthonisiswa izenzo zabo. Laba bantu badubula abantu egcekeni, kodwa ngitsho loyedwa wabo owaze wabotshwa.
Ilunga ledale lePhalamende elimela eBulawayo Metropolitan uNkosikazi Dr. Sibanda uthi ukuhlasela kweziphathamandla ze-MDC kuveza ukuphelelwa ngamacebo okulungisa umnotho welizwe kukahulumende kaMnangagwa.
Singavele siyazi ukuthi nxa umuntu esehlulekile noma uba bendlini, nxa sehlulekile ukuthi akufane ukuthi asuthize noma imuli yakhe. Okwakhe ukufika engumuntu osesiba lolaka. Siyakwazi ukuthi uhulumende lo khona uhulumende wababulali. Yimbali abayithiyayo, yimbali abazayithiyela abantu ukuthi bayabulala bona, bayaziwa, bayethusela abantu izikhathi eziningi, izigayi, uhulumende wezigayi. Thina uma ku-advocate Chamisa, siyakwazi ukuthi abantu bonke eZimbabwe lapha bamvotele. And uhulumende lo khona uyakwazi ukuthi abantu eZimbabwe lapha bavotele u-advocate Chamisa. So usiyakwazi ukuthi kuningi abazakwenza okokuzama ukuthi baphambanise abantu, baphazamise imicabango yabantu, baphambanise ama-democracy, ama-rights abantu balapho eZimbabwe ngokuzama ukuthi bayethusele bakuChamisa. And lokhu kakuze kusibisele emuva thina singabantwana beZimbabwe. Thina sizaqhubekela phambili sithi thina sifuna ezezemchange, thina sifuna ukuthi besuke khonapho. And bakuChamisa ngiye simkhethileyo and uzasikhokhela, and siyakwazi ukuthi abantwana beZimbabwe bonke they are fully behind bakuChamisa. So leyo yinto encane vela bakaqalisa khona. Yena ubaba uChamisa after all is a man of God. U-man of God khona esifa stronger.
Kodwa uZulu okhulumele Studio 7 uveze kungabi lethemba lengatsha zikahulumende ezivikela uZulu, kakhulu amapholisa okumele ahlolise isisakalo semizamo yokuthumba uChamisa. UMnumzana Pascal Sibanda uthe imbiko kaNkosikazi Mtswangwa njengesiphathamandla sikahulumende akumelanga akhulume ngale ndlela ngodaba olusezandleni zamapholisa ngoba uphambanisa uphenyo.
Indaba yokuthunjwa kukaChamisa mbona ngani amapholisa kumele ayenze uphenyo lwayo lwabo, bengawela i-politics engenelayo, ngoba sifisa ukubona ukuthi i-politics uhulumende yena sitho wangenela wafaka umbono wakhe ungazange kube lophenyo elivela emapholiseni. So ngithi amapholisa wona kumele ayenze uphenyo lolu kungela zawukhetha njalo ngendlela eqondileyo okusemthethweni.
imizamo yokuthumba uChamisa ikhumbuza abantu ngokuthunjwa komunye owayesola uhulumende weZANU-PF uMnumzana Hetty Samara laye wahlaselwa ngamapholisa eNcitha ngomnyaka ka-2015 wanyamalala kuze kube lanamhla lokhu. UMnumzana Hetty Samara, Morgan Komishi kanye loYebo Chitsiba ngezinye zezinkokheli ezezike zaphuma egcekeni ziveza ukukhathazeka ngokuhlaselwa ngabantu abangabaziyo. Ekhuluma emhlanganweni weMarondela ngomgqibelo uThamisa uthe akusakhulelanga ukuqhuba inhlelo zakhe njengoba amapholisa eNcitha etshona emlandela ndawana yonke esibha isibonelo sesehlakalo sokuhlaselwa akwenziwa khona eDomboshaba. Mina i-2007 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.